Sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyalambulela ku Studio 7 ngolwesine mhlaka 23 kuNhlangula 2022. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende uthi balutshwana abongi labongikazi abakhalale umsebenzi namuhla. Kodwa abezempilakahle bathi sebetshengisela ngokuzihlalela ezindlini ngoba besethuselwa ngamapholisa.
Ingxenye yama local peace committees ekhona kuwo wonke ama local peace committees lawo isiba lama political party ngakho lawo siyawa trainer kulokho esithi thina ngohlelo lothwana ngama peace campaign sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Abenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance basungula umkhankaso wokukhuthaza ukuthula lokuhlalisana ngokuhlanganisa abamabandla ezombusazwe agoqela iZANU PF leTRIPC. Uwisa Ezimathonsi umfuyi wakonhlekisa enkayi ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21. Ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ecabanga ukuthi ngowezifuyo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende uthi balutshwana abongi labanye abakumsebenzi wezempilakahle ababuthane ezibhedlela namuhla betshengisela phezu kweholo eliphansi. Abezempilakahle laba basungule uhlelo lokukhalala umsebenzi lolu ngomvulo. Bathi ukungabuthani kwabo namuhla kubangelwe ikwethuselwa ngamapholisa wona athi ukutshengisela abakwenzayo ezibhedlela kwephula umthetho. Ngokunjalo abenhlanganiso ezibamelayo bathi sebexwayise abongi labongikazi ukuthi baqhubeke bengayi emsebenzini kodwa behlezi ngekhaya ukuze bengahlukuluzwa ngabomthetho. Abethuselwe bacina bengayanga ukuyabuthana esibhedlela namuhla bagoqela labo abasebenza esibhedlela seChinoyi General, eMasingo General eChiretsi, United Bulawayo Hospital, kanye lempilo koBulawayo kuzoba labe Parirenyatwa Group of Hospitals eHarare. Abenhlanganiso zabongi ezigoqela iZimbabwe Nurses Association labe Zimbabwe Professional Nurses Association bathi ukukhalala umsebenzi kwabo kuzaqhubeka andubana uhulumende abengezelele iholo. Kusenjalo umnumzana Paulina Sisikhosana, umqondisi wohlangothi oluqhatsha abongi olwe Health Services Board, uthi abanye kade bekhalale umsebenzi babuyelile emsebenzini namuhla. USikhosana utshele iStudio 7 ukuthi ulethemba lokuthi bazakhulumisana lezinye izisebenzi zibuyele emsebenzini ngesiphangiphangi.
Abongi sesike sakhuluma labo mayelana singathi ngenzuzo kumbe imiholo yabo abayitholayo. Ngiyathemba liyazi ukuthi i-economy yeZimbabwe kwalezi nsuku yayimanga kuhle, kodwa ngingathi lapho kungani bekulomsindo khona izisebenzi ezempilakahle useChinoyi lase-Midlands le-Parirenyatwa, but otherwise kwezinye indawo izibhedlela zonke basemsebenzini.
Ye, siyabona ukuthi ezinye izibhedlela kukhanya ngazani kule ndawo ongasasebenzi khona njengoba bekhalala imisebenzi. So kwenzakalani khona manje nxa sikhangela lezibhedlela?
Isibhedlela ebengitsho ukuthi eChinoyi le-Bankhead Hospital, Midland, i-Gweru Provincial Hospital, yiko okungani bengani abayi emsebenzini. Eparelini yato, bayasuka ekuseni, bademonstrate babuyele emsebenzini. But otherwise, zonke isibhedlela ezinye basemsebenzini, abongi lamadokotela.
Ye, okusobala lapha dokotela Sikhosana ukuthi abantu laba bathi holo labo bafisa ukuthi bahole ngedola leMelika ngoba leZimbabwe seligugudeke kakhulu. Akusitshele ngamafutshane ngakhonokho.
Sike saba lo mhlangano labo abazange bathi ukuthi khona bafuna ukuthi umkholo wabo ube ngama-US dollars. Bona bathe bafuna inzuzo yabo engathi ngama-health allowances. Abhadalwe ayengezelelwe so yikho esikusebenzela esikusebenzayo kadesi sibona ukuthi sizaphuma lani
kodwa libona ngizani lizakulungisa ngesiphangiphangi khonokho
hayi kulunga kuzalunga yena
ye nxa usungabatshela ke udokotela khonapha njengoba sizakuthiwa labo sebengenile konke lokhu ungabatshelani kanye labo mongi ukuthi kuyini okwenzayo kadesi
angisoze ngikhulume labo through esingani intatheli ezinjalo masikhuluma labo sihleli phansi.
Udokotela Sikhosana, Paulinus Sikhosana, ngumqondisi wohlangothi oluqhatsha isebenzi zezempilakahle olwe Health Services Board, ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube we Studio 7. Ukwanda kwezehlakalo zodlakela kanye lokuthunjwa kwabantu kulezinsuku kwenze inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance yasungula umkhankaso wokukhuthaza abantu ukuthi bahlalisane ngokuthula kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mkhankaso usungulwe elokishini leMakhokhoba koBulawayo. Kubika ubathabile Masuku.
Amabandla ezombusazwe amane agoqela iZANU PF, iZAPU, iCCC leNPF aphatheke kusehlakalo sanamhlanje emanyane labeZimbabwe Christian Alliance ekufoleni kwanamhla ngenjongo yokukhuthaza ukulondolozwa kokuthula elizweni. Umnumzana uSeni Sibanda, umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, uthi bayafundisa abezombusazwe ngokuthula nxa bekhankasa bengamabandla athiyeneyo.
Ama-local peace committees lawa siyabe sibafundisa ngendaba zokuthula, ngendaba zokuthi bangasebenzelana njani imbono ehlukeneyo njengoba sonke singamaZimbabweans. Ingxenye yama-local peace committees ekhona kuwo wonke ama-local peace committees lawa isiba lama-political parties. Ngakho lawo siyabatraina kulokhu esithi thina ngohlelo oluthwana ngama-peace campaign. Sibancedisa ukuthi nxa bekhankasa bangakhankasa njani ngokuthula njalo behloniphana.
Umnumzana Mishek Gumbo oyebandla leZANU PF uthi umongameli wabo uhlezi ebakhuthaza ukuthi balondoloze ukuthula.
Okungenze ngithande into leyi yokumatsha ngibone uthi inhle kakhulu ngoba iyayenza ukuthi sibe nokuthula benisethu and thina ezizanu PF. Our president is always preaching about peace. So thina ezizanu PF we are peace loving people. Lo kudla ngudlanga hathi asikufuni and ngithanda ukuthi ngibonge futhi even labafundisi kakhulu ukuthi labo now they are coming on the table preaching peace, the same gospel which has been preached.
Umnumzana Manuel Mukuli webandla le-National Patriotic Front uthi iZimbabwe isidlule entweni eziningi kakhulu njalo abamasonto bayazama ukuthi babafundise ukuthula.
Uthi lalokho siyabe sikuyenza sibe peaceful, kungabi le-violence. Lami nginje so ngingumkhokheli. So ngiyabe ngithanda ukuthi lami ngikhuthaze kakhulu amakhadi ami, abantu abami esihamba labo lapho siyabe sikhankasa khona as a party yethu, i-National Patriotic. So kuba mnandi kakhulu ukuthi sibe peace, kungaliwa la iZimbabwe, phezulu yonke iZimbabwe i-national yethu, kungaliwa. Sesikhulile kuzinto ezinje, asibeni sibambane siyenze into e-right.
Umnumzana Andrew Ndlovu unobhala jikelele weZaphu uthi ibandla lakhe alilawo umkhuba wodlakela kusukela kudala.
IZaphu yona ngokwayo ayisho party ele-violence. Ngibona kungalasizathu sokuthi abantu eZimbabwe sibe le violence or any political party iyenze i-violence ngoba yona impi yenkululeko yayivele okunye kwezizathu eyayizilwela ukuthi kube lamalungelo ukuthi omunye lomunye avote ngendlela e-constitutional esithi one man one vote. Yiko ma ngikhangela amathethi vele mdabuko wabo abebevele bengabantu abakhuthaza ukuthula lokubambana lokulingana kwabantu ezigabeni zonke.
Umnumzana Shadrack Sibanda webandla le-CCC uthi bebekhuthazana ukuthi bengaphatheli kubudlwangudlwangu obuba khona kwezombusazwe. Unkosikazi Melisa Ntini sakhamuzi zakoBulawayo uthi iningi beselisesaba ukuthi lazakale ukuthi bami ngaphi ngokubulalana okukhona.
Lokhu okwenzakale eMakhokhoba siyakubongela kakhulu njengezakhamuzi abahlali beZimbabwe. Iningi labantu beliselisesaba ukuthi libonakale ukuthi ngabaliphi ibandla ngalokhu kubulalana osokukhona lokubotshwana. Siyathaba ngalokho okwenziwa ngama-church ngoba abantu bayakhohlwa ukuthi uNkulunkulu nguye ohlelayo konke njalo iBhayibheli liyakhuthaza uthando lokuthula sikhathi sonke.
Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance ithe lokhu okwenziwe emzini weMakhokhoba kuzasiwa kwezinye indawo osekubunjwe amakomiti angamashumi amane lasithupha i-46 abizwa ngokuthi ngama-local peace committees asezabelweni ezithiyeneyo eZimbabwe ukuthi bakhuthaze ukuthula lokuhloniphana beyizizalwane zaleli lizwe ezilembono ethiyeneyo. Ukufola kwanamhlanje kuqhutshwe ngamabandla ehlukeneyo kanye lezakhamizi zeMakhokhoba. Abantu bekhuthazana ukuthi balondoloze ukuthula izikhathi zonke. Lokhu kulandela ukubulawa kowayelilunga le-CCC emzini weLobhengula koBulawayo umnumzana Langelihle Dube ukuthunjwa lokubulawa kwelinye njalo ilunga le-CCC esidunguza duzane leHarare uNkosazana Moblessing Ali kanye lodlame oluqhamuke ngemva kokufunyanwa kwesidumbu sakhe lokushiswa kwemizi yamalunga ebandla leZANU-PF kanye le-CCC. Ngimele Studio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Uwisa ezimathonsi umfuyi wakonhlekisa enkayi yena ofelwe izinkomo ezingamachumi amavili lanye 21 ngemva kokuzinathisa umuthi wezilimo ovikela imbovane ecabanga ukuthi ngowezifuyo. Kubika uEzra Chisa Sibanda.
Izakhamizi zenhlekisa zisele zibambe waphansi zibona inkomo zakompofu zidilikela phansi zisifa ngemva kwesikhashana zinathe umuthi ebecabanga ukuthi ngowezifuyo. Umuthi lo buthiwe ngumnikazi wezifuyo koBulawayo umnumzana Lindani Mpofu.
Ngiphathise umuthi okumele uye esiphaleni, so esiphaleni laphana bona umfana engimphathisileyo wafika watshintsha ukukhuluma wathi umuthi lo wenkomo. So inkomo ya umdala belindele ukuthi yena engathola umuthi welamskin, so wahle wathatha umuthi lwana wahle wasebenzisa yena njengokuthi umuthi welamskin, kanti sesebenzise umuthi wamabele endleleni endaweni angayisiyo. Inkomo zahle zafa zonke.
Umpofu uthi waqala ufuya inkomo ngomnyaka ka-2009 ethenge inkomo ezimbili kodwa bese zigcwele esibaya kepha ilifa lakhe alisekho ngoba ziphelile inkomo zakhe.
Okwakhathesi ngisele ngizero angisela ngitsho inkomo futhi uthi usebenza kwami kuba nzima ukuthi lanxa izulu lingafika ngiyadinga ngiswele ukuthi ngiqalisele ngapha. Ngisele kuzero angilalutho ukuthi nxa ungathola ungasiza ephosele izandla kunoko kukhona kuphathisi.
Umakhelwane wakompofu umnumzana Ndumiso Ndlovu laye ufuyile inkomo uthi okunje kazaka kuboni.
Awumfowethu uvelele usizi ubuhlungu lokho okwenzakele kuye. Siyakhala lathi siyamkhalela sithi isihlobo sithi heyi buhlungu kakhulu lokho kosti. Mina mbona ngani nxa sibe sikhangelele izinto esiziyenza ngendlela mbona ukuthi abantu nxa sibathumile mina mbona ukuthi most ezinye izinto zidinga ukuthi sizenzele kuyabe kukhatshana sibe kodwa ezinye izinto ziyanida ukuthi sizenze ngoba umuntu ugcina senza into angasiyeyi kubuhlungu zihlobo zethu. siyakhala sindawonye sikunapha esi yasela ukuthi siwambe ha.
Umnumzana Methusel Moyo ngumlimi omkhulu njalo ufuya inkomo. Uxwayisa abafuyi benkomo.
Kuyisehlakalo esibuhlungu kakhulu. Kungabe kuyimpazamo kuphinde futhi kube yikuswela nje ulwazi. So abalimi bayakhuthazwa ukuthi bafunde bazifundele. Nxa uthenga umuthi wenkomo uzwisise ukuthi umuthi lo usebenza njani. Lo muntu omnika lowo muthi mbe umuntu ogcina inkomo kumbe ngumzali ekhaya dinga ukuthi umchasisele kuhle abekwazi. Njalo singahlanganisa imithi eyamabele ihlale yodwa, yenkomo ihlale yodwa. Ukuze ukuthi umuntu engaphazamise ecele ukuthatha umuthi wamabele njengalokhu wathatha amaphilisi amabele wanathisa inkomo, inkomo zafa.
Abesibhedlela sezifuyo abevetinari bathi kuqakathekile ukuzwisisa ngemithi yezifuyo. O-Inspector James Spanda usebenzela ugatsha lwezokulima kuhlangothi lwe-veterinary services ehlola kakhulu izifuyo.
Kulaba abalenkomo nxa lile problem ngicela lixhumane lapha e-veterinary department balazise ukuthi yiphi imithi okumele liyisebenzise njalo ama-measurements akhona aminjani ukuze lingalahlekelwa izifuyo zenu.
Kunkomo ezifileyo ezilithumi lanhlanu 15 bezingezikamnumzana Lindani Mpofu, ezine bezingezikayise omdala onguye ozinathise amaphilisi ezilimo, ukuthi-ke ezimbili 2 bezingezikagogo. Isibaya sithe savalwa kompofu. Ngiyimele Studio 7 igama lami Ezra Jesus Banda.
Ku-Life Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa labesifazana ngobunzima obudalwa yikonakala komnotho osobubangele ukuthi abezempilakahle lababalisi bakhalale umsebenzi. Abamabandla aphikisayo bathi uZulu weZimbabwe kumele avote ngobunengi asuse uhulumende weZANU-PF yembusweni kukhetho luka-2023 ngoba esehlulekile ukulungisisa umnotho welizwe kanti njalo esiyaphambili ngokwephula amalungelo kaZulu. Linkuthazo iza ngesikhathi intengo yezinto iqhubeka ikhwela masayana njalo le dola lakuleli lalo lilahlekelwa luhlonzi mihla ngemihla. Abalwela amalungelo bathi lanxa amapolisa esithi ukubulawa kwelunga le-TCC unkosazana Mo Blessing Ali akulani lezombusazwe, lolu daba luveza sobala ukuthi ezombusazwe azimanga kuhle. Sixoxe lo kansila we-TCC umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Kusobala ukuthi yona ukuthi umnotho wethu ungami kuhle ungahambi kuhle kuvelela ngakhi into le okuthiwa ngesilungu kuma-financial circles i-balance of payment ezenge zingatholakali elizweni kuba nzima ukuthi ilizwe liqhube phambili liye phambili. Khangela even iRwanda Indiana iyenza izibanga ngenxa yokuthi kona ama-lines of credit akhona avulekile. Thina ngapha ngo-2009 size senze i-GNA eyayifunwa ngabanikazi bemali bona labo-ke abakhuquluzi bemoto from 2009 to 2013 sabona izinto zatshintsha. Kungashiyo ukuthi ndoda ubithi uyayazi into ayenzayo kumbe uhulumende waphana wayeyazi into ayenzayo kumbe kuyini, kodwa kungenxa yokuthi imali yavuleka yaqala ukungena ifakwa ngendlela ephezulu kakhulu. Pho-ke kathesi kusobala kusegcekeni ukuthi kona abantu bona laba abahuquluziye benotho ngemva kokuzonda bezondela ufoma president ubaba uMgabe esiwasishiyayo ngokuthi kona usevumele ubana kuthathe umhlaba. Pho-ke umalume le-TCC bahamba labo bona labana abantu abayibo abasenzeli kona sike endaweni enye.
Nanso babu Ndlovu uyamuza ubabu Chuma uthi yini elivoxayo, yini elibulala umnotho?
Umzukulu Chuma ukhulume izinto 2 eziqakathekileyo. Ukhulume ukuthi umnotho welizwe waba ngcono ngesikhathi se-inclusive government lathi siphakathi. Wakhuluma ngelizwe leRwanda ukuthi i-economy yalo ingcono liyathola usekelo. Kodwa katsho ukuthi kubangela kuyini ukuthi ilizwe njengeRwanda lithole usekelo, amanye amazwe athole usekelo, thina indaba usekelo singalutholi. Okwenza usekelo singalutholi yi-human rights abuse ekhona elizweni. One, akula muntu azophothela imali yakhe elizweni leZimbabwe, investor kumbe esinika i-line of credit ngendlela abantu abahlukunyezwa ngayo, abanyamalala ngayo, ababulawa ngayo, abangavunyelwa ngayo ukuthi bakudemonstrate, batshengisele kumbe basekele amabandla abafunayo ezombusazi. Yikho kulimaza ilizwe leZimbabwe. IRwanda namanye amazwe bayathola usekelo ngoba bebonakala ukuthi bayahlonipha ilungelo loluntu, njalo labona laba abakhokhelayo into abayenzayo bayayazi. Thina esikwenzayo kasikwazi. Sikhangele uSmith wayefakelwa ama-sanctions kodwa ilizwe laprosper, iZimbabwe leisaberodisa abantu babephila lanxa nje abantu abansundu babehlukunyezwa lapha lalapha, kodwa wayezama ukuthi amele ama-sanctions enalaye khona. Njalo sithi thina lo mbuso obizwa ukuthi yi-Second Republic, ingazi ukuthi kutshoni, u-worse of than okaMgabe. Nanku phela uMgabe laye waye kuma-sanctions kodwa wachiya isinkwa siyi-90 cents, wachiya i-petrol from 90 cents to $7, yakhethi sesiyithenga-ke nge-$2 i-petrol liter. Yebo kambe lizwe lalilibela, then what? Abantu abadli khona lokho, abantwana beZimbabwe sesifuna i-economy. Walwela i-freedom, but i-freedom yangkhona kasisayiboni kathesa eyalwelwayo, abantu sebekunywezwa ukudlula ngesikhathi sikasimisi.
Nanso baba uChuma uthi lilochuku olwedlula oluka Smith ubaba uNdlovu lapha, sike sezwa njalo lo mnankagwa ekhuluma phezu kodaba olufanayo esithi abatsho njalo abathi uSmith wayengcono bayiziwula.
Right, okokuqala kubalule amele ayinanzeleli iZimbabwe in terms of ama-human rights kumbe ukuhlukuluzwa kwabantu, ngibukula kwabantu singcono kakhulu kulamazwe amaningi, including yona le iRwanda esikhuluma ngayo engekho kuma-sanctions kathesi sikhuluma. Kodwa ungakhangela ngendlela abayenza ngayo khonaphana, yena lwana ophethe intambo kwaphana, indlela ayidithetha ngayo angafuni ukuzambe ekhomeninto singakunanzeleli kukhulu ukudlula lapo. So ungabona into ebona ngantombe sathi nathi sivalele phandle ngenxa ama-human rights abuses iyabe ngathi kani. Khamela izinto kwabe sekafika. Look at how people are dying and being killed and all these ezinjani. Look at amanye amazwe kona even e-America, e-Britain kwapha. How people, sibonile nje kathesi ivira le iqalisa. Ubabo le 92 years odivele imali ademonstrate e-United Kingdom kwabana e-Britain. Sambona esehlizwe ngamapholisa bambopha bahamba la 92 years. So nxa kungathiwo abuse nale ezale yiphi. So yinto abamele bokunanzelela, ayisikho about human rights or whatever loku abafuna ukucabanga kumbe loku abakuza ama-masters abo ekutsho.
Baba Ndlovu, njenge-Triple C siyabona abanye bathi ngomumo okhona kathesi, hayi isingabona abantu abaningi bevotela ibandla lenu kukhetho oluzayo. Kodwa bakhona abanye abalisolayo besithi lanxa kunjalo ibandla lenu kaliqoqekanga, bathi nxa bekhuluma kalila ma-structures. Ngakho kalisoze lenelise ukuqoqa kuhle, ukuziqoqa kuhle liqoqa abantu ukuthi balivotele.
Abakhala ngokuthi kasiqoqekanga njenge-Triple C kasinama-structures, kayisiwo malunga e-Triple C, ngabantu be-ZANU-PF abafuna ukuba kwazi inhlelo zethu ukuthi sihlelani, sibunisani. Yibo abayenza njalo, kodwa-ke thina siqoqekile ekusikwenzayo, siyakwazi njalo silungiselele ukhetho oluzayo, sikwazi ukuthi singanqoba sibili lasoze sidliwe. Okwama-structures lokwani kwani kudingwa ngabantu esingasebenzi labo abangisewe bandlale. iZANU-PF yikho ekufunayo, ifuna ukuthi singakhetha ama-structures asenzeni ayabe selengangenanga ibisimsondeze eduze ukuthi hayi mina ngiqheliwe engxenye kungaphuma esinye isplit izinto abazizamayo. Kodwa-ke thina njengebandla hayi esikwenzayo siyakwazi ama-structures ethu lamalunga ebandla lethu siyakwazi ukuthi ku-impact konke kubambeke kundawonye.
umnumzana Edwin Ndlovu ngokansila webandla le Triple C kobulawayo ubexoxa endawonye lelunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lithiya indlebe kuhlelo lwekuseni lizwe ihlandla lesivili lalingxoxo. Ugatsha lukahulumende olubona ngezemvelo luthi lulungisa isikhwama sokuhlawula labo abahlaselwa zinyamazana zenhle ngesikhathi sezibulele abantu abedlula amachumi amane elizweni njalo zalimaza abanye lonyaka. Lokhu kuvezwe ngumphathintambo kahulumende obona ngezemvelo umnumzana Ngqovizitha Mangaliso Ndlovu kungxoxwa yenze lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7.
Kuthi zabona abantu besiya ngale befika besithi nalezi ezithileyo kwakhitshwa i-ivory yakhona kayingathengiswa. Kuthiwe lazo nalezi elithi ziningi kulamanye amazwe angelalutho, hhayi thengiselani ne-Afrika kuphela. Siyakubekwa si-Afrika abantu vele balutshwana bangabasesimeni sokufuna ukuthenga into. Besikuthole ukuthi sizehluleka ukuthi siphume le ndlela yokuthi abantu lenyamazana bebelokhu besheya ama-resources afana nani. Kumele ukuthi ngabe khathesi nxa kuthiwa kule ndawo ezi-advanced yindawo ezilabantu abahlala ekuceleni kwenyamazana ngoba silama-resources amaningi avalelweyo bayakwazi ukuthi will observe imithetho eyamazwe ama-international laws or ama-agreements izivumelano lezinqumo ecabethilanga so sebepho ngubopha ngoba bona balamandla abanye okuthi-ke bophelekha kulokhu kumemethekisa ukungahlalisani kuhle kwenyamazana labantu.
Siyasizwa abanye bengani bathi bafuna ukuhlawulwa nguhulumende bengadilizelwa izilimo zabo kumbe izindlu zabo. Kukhona lokhu yini emthethweni njalo bakhona abake behlawulwa?
Akukho. So umthetho esilawo thina welizwe uthi wona umnikazi wenyamazana yithi abantu azizo zikahulumende ngezethu abantu. Yikunanzelela indawo eziningi lapho kule nyamazana eduze kulalokho esikuthi i-campfire. I-campfire i-community ithungamelwa yi-council iyaphiwa inani lenyamazana ezingazingelwa ngomnyaka inzuzo yakhona iyakiyo. Silo mcabango khona awukabhasiswa kuhulumende sizawudiscussa thina njengeministry sisazoyisa kucabinet. Umcabango lowo ngowokuthi siye lesikhwama isikhwama lesi esizabe okokuqala sebe sithole imali sebe siba le-special quota for hunting imizuzu yakhona yonke iye khona phana ikhangele kakhulu ekuncediseni abantu abayabe belimele besiwe ezibhedlela nxa kube lemva besikhangele okwenzakala kwamanye amazwe lithi lapho makhelwane kubo Botswana Zambia Namibia sebelokuyisikhwama okunjalo but thina siyakustarta siyabona lapho kulama-weaknesses khona ngoba unga-creat-a futhi i-legitimate expectation uyehluleka ukuthi uyigcwalise usudale uhlupho olukhulu. So sifuna ukuba le ndlela yokuthi leso sikhwama sifanele yikho sifuna ukuthi sithole le mvumo yokuthengisa nxa kungamanzi sithole ukuthi kulamanzi ngoba singahlala siriyektha kuphela sokulobonakalo sisiyabhadala asisoli njalo kuyaqhubeka kumemetheka ugcine phose konke umuntu eselohlupho. Sifuna usuwe le mpendulo ezafinyelela bonke abantu ukuthi kungaze kwafike kuthini kube le ngozi. Sizame ukuthi sivale ingozi ingabi khona. Indlovu zithole amanzi lapho ezihlala khona nabantu bethole amanzi lapho abakhona. Nxa kusenza sifake ucingo oluphezulu ukuthi zingaphumi zisiza lapho kuhlala khona abantu zihlale endaweni yazo njengoba sonke sivula ukuthi ziyakwanisa ukundlula ziya kwamanye amazwe.
Umnumzana Ngqovizitha Mangaliso Ndlovu ngumphathintambo kahulumende obona ngezemvelo ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Siziphethe ngebezihamba phambili. Uhulumende uthi balutshwana bonke abakhalale umsebenzi namuhla kodwa abezempilakahle bathi sebetshengisela ngokuzihlalela ezindlini ngoba besethuselwa ngamapholisa. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo ngontungamile inkomo lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.